Toku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 11 Mfufu 2016 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
ngitshela ihlombe kakhulu ngesibindi laso nokuma ekhuluma ukubana ke uRobert Gabriel Matibili Mugabe ufanele ke ekhishwe ebandleni lase Roman Catholic ngenxa ya nguye ke ongathi ngomkhulu ukulahleka kwegazi okwenzakale elizweni.
Umfundisi weRemnant Church usa isicelo kumkhokheli weRoma uPapa uFrancis ekhuthaza ukuxotshwa kukamongameli Mugabe ebandleni leli.
Barizana on medical grounds. Then bakula once in 2 months. Kulapo bona they are being owed imali over 15 months. Sinasaqoshwa nekadi ngawusiku. Sosabambana sonke amafuma employees. Yikho lapha sizodimanda imali zethu ama-outstanding salaries zethu. Ama-retirement package.
Ababeyizisebenzi zenkampani kaloliwe eNational Railways of Zimbabwe lamhlanje baye emahofisini abo amakhulu koBulawayo befuna iholo kunye lemali yabo yesigumula abayimelele kusukusela ngomnyaka odluleyo. Abachayeli badlela evalweni besesabela ukusilela kwamafutha ezimota okukhanya kungahlasela ilizwe nxa kungathathwanga amanyathelo kathesi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umfundisi Patrick Mugadza weRemnant Church okhankasela ukusuka esikhundleni kukamongameli Robert Mugabe use incwadi yezikhalazo zakhe ofisini yomeli wenkonzo yeRoma eZimbabwe okumele iye kumkhokheli webandla emhlabeni jikelele uPapa uFrancis ekhuthaza ukuxotshwa kukaMugabe ebandleni leRoma abakubiza ngokuthi excommunication ngesilungu kuleyo nkonzo. Umevis Gama usethulela lolu daba ngugcweleyo eseHarare.
Lincwadi yezikhalazo yemukelwe ngunobhala wehofisi yommeli weRoman Catholic eZimbabwe uFather Gabriel Pise eHarare othembise ukuyidlulisela phambili. Umgadzi uthi kumele axotshwe uMugabe kuRoman Catholic ngoba ukwenza kwakhe kuphambana lemfundiso yebandla lokumunyethwe ngumbhalo phezu kobukhokeli obufunwa nguNkulunkulu. Umnumzana Ostalos Gift Siziba ngomunye wabancoma inyathelo elithethwe ngumgadza.
Imtshela ihlombe kakhulu ngesibindi laso lokuma ekhuluma ukubana ke uRobert Gabriel Matibili Mugabe kufanele ke ekhishwe ebandleni lase Roman Catholic ngenxa yani nguye ke ongathi ngomkhulu ukulahleka kwegazi okwenzakale elizweni kuqala ngomnyaka 1980 kuze kufike namuhla. Okwesibili kunguye umuntu okhokhele ukuswelakala kwamalungelo abatsha abadala abakhonzayo labangakhonziyo.
Ethi ulethemba lokuba abe-Roman Catholic bazasikhangelisisa isicelo sikamgadza.
Uzananzelela ukuba ne-Roman Catholic iyazakala ngokuma kakhulu ke kwamalungelo abantu jikelele emhlabeni. Manje nxa uRobert Mugabe engumunye wamalunga lawo ebonakala esenza izinto ezinjalo eziluhlazo elizweni lakhe laphambi kwabantu laphambili kwaNkulunkulu.
Omunye njalo ophatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu umnumzana Pride Mkhono uthi inyathelo likamfundisi yisibonelo sokuba sebevuleka amehlo abokholo ukwazi ukuba inkinga elizweni zivelela kuphi.
Ukuzitshengisela ukuthi amachurch lawo abenze zomoya sebona ukuthi uMugabe sehlulekile, ngakho sefuna ukubambana sibone besebenza kanye lezinhlanganiso ezinjengabotajamuka sesijikile sisebenza labasakhulayo ntanga abanjengathi ukuthi asisebenzeleni ndawonye senze ukuthi uMugabe ephume njengopresident wethu ngoba sehlulekile. Lokhu kutshengisela nje abantu abaningi sebesukume besithi uMugabe kahambe.
Kodwa ixwayise ukuba akusoke kwasiza lutho ukuxotshwa kukaMugabe kuRoman Catholic ezaqhubeka ezenzela santando.
Akula nto eningi ngakusiza ngoba vele uMugabe ubengabusi ngoba iRoman ube ngumRoma ubebusa ngenxa yokuthi yena ubebambe amatomu elizwe abayo amasocha lamapolisa kanye lezanpf yakhona kodwa sizibona konke lapha sokunyisokulo kunyikinyika phakathi kwabo so ukuthi kusuka kwakhe umbungasuki kwakhe akutshintshi lutho kumbuso wokumbuso wakhe kodwa okungakwenza ukuthi kuyatshengisela ukuthi abantu abaningi sebelombono ukuthi kumele suke
abe ofisi yommeli weRoman Catholic eZimbabwe bathi leli nyathelo lithethwe umfundisi Mgadza kungokwakuqala embalini yalo ukuthola incwadi yalolu hlobo ivela kulunga eliyinkokheli kwelinye ibandla elingasilabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Ababe izisebenzi zenkampani yeNational Railways of Zimbabwe lamhlanje baye emahofisini amakhulu kaloliwe kobulawayo bethukuthele befuna iholo kunye lemali yabo yesigumula asebeyilinde okweminyaka ethile behlala bethenjiswa kuyiphiwa kodwa lalamuhla lokhu amehlo ebomvu. Unompumelelo Moyo usipha lolu daba ekobulawayo.
Ababe izisebenzi zeNRZ abedlula ikhulu namhlanje bavinjwe ngamapholisa kaloliwe ukuyakhulumisana lomqondisi mayelana leholo kunye lemali zepentsheni abalokhu bengakazitholi lokhu bachiyayo umsebenzi. Obona ngokuqhathwa kwezisebenzi unkosikazi Grace Kunda ocina ebizwa ukuzebhula umlilo ubatshele ukuba umnumzana Louis Mkwata umqondisi wale inkampani uphathekile ngeminye imisebenzi uzathola ithuba lokukhulumisana labo ngolwesihlanu. Izisebenzi ze-NRZ sezabumba inhlanganiso ebamelayo kulolu daba, i-Association of Railways Terminated Employees. Unobhala wayo, umnumzana Ronald Kubareka, uthi abe-NRZ abasafuni khona ukukhuluma labo ngezimali zabo.
Varisana on medical grounds. Then Bakula once in 2 months. Kurapo bona they're being owed imali over 15 months. Nasakosh and negati or single. So Sabana song among my employees. You could have so demand I might say to ama outstanding salaries age. A retirement package.
Ababe is 7 Zigaloniwe, Bakotela abantu abamiswa umsebenzi ngokukhula, ngokuzikhethela, kunye nababanjwa ngamandla ukuchiya umsebenzi. Bonke laba bantu bakhala ngemali zabo abangazinikwanga. Umnumzana David Mathe, omunye walaba bantu, uthi ubuhlungu ngoba wamiswa umsebenzi ngesikhathi egula ngontulikazi womnyaka odluleyo.
Ukubuhlungu kimi ngani? Nanti imvela emhlanu na residence association. Umntana wami wafika wangitshela athi baba kule ncwadi enye onto termination of employment. Mina ngiye off-sick. Kubuhlungu kakhulu. 31 July last year up to now. Sidlani. Kubuhlungu lokho. Lapha ngizocela imali yami. Angibuya ngizokwereta. Futhi akucela i-wrong word. Ngizofuna imali yami. Ngifuna namuhla not nge-Friday.
Umnumzana Ndodana Nyoni laye uthi wamiswa umsebenzi ngesikhathi egula. Dalo gakaze athole ngisho mali lokhu wamiswa umsebenzi.
Lami ngathi ngise endlini kungesonto ngi-office bangithemnithi mhlaka 31 July. Mina ngifanele ngiye ku-indefinitely leave mhlaka 27 August. Sengivele ngile 2 months of sick bangiqotha babuya ngesonto lo security police enganingonile.
Umnumzana Finos Ncube owamiswa umsebenzi esele minyaka engamathumi ayisithupha ekhangelele ukuthatha ipentsheni laye lokhu elinde eyakhe imali.
Mina ngaqeda mhlaka 31 August umsebenzi ngaqeda nge-59 years kodwa sengapentsheni akathi sengifikise i-60 years kathi imali yami ayikaphumi yonke.
Inkampani ye-NRZ njengawo wonke amankampani kahulumende ibhazalele ngesisu ikhangelele ukuthola usizo lwemali ukuze ivuke kodwa awucaci njalo labasebenzayo okwamanje abatholi holo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo nginguNompumelelo Moyo.
EleZimbabwe lamuhla limanyene lamanye amazwe omhlaba jikelele ekunanzeni ilanga lokuqakathekisa umntwana oyintombazana ele International Day of the Girl Child. Ilanga leli lasungulwa ngumanyano we-United Nations ngomnyaka ka-2012 ngenjongo yokuveza sobala ubunzima abantwana abangamantombazana abahlangana labo emhlabeni jikelele obugoqela ukwendiswa besebancane, ukuswela imali yesikolo kanye lokudlwengulwa. olwela amalungelo abesifazane unkosazana Linda Mpofu utshele untungameli inkomo weStudio 7 ukuthi lanxa liqakathekile leli langa udubo ukuthi balutshwana abalaziyo.
Leli lilanga eliqakatheke kakhulu ngoba nxa sikhangela umntwana oyinkazana umntwana othele imithwalo eminingi kakhulu. Xa sikhangela umntwana oyinkazana sikhangelele umama wakusasa onguye ozasizalela isizwe sonke ndethikelele. Kodwa okubuhlungu yikuthi liyaziwa yimi lawe nje Nkomo leli langa. Liyaziwa yithi esingena kubo internet, yithi esingena kubo Facebook, yithi esingena kubo Twitter. Kodwa inengi labantu emaphandleni le bavele bayakwazini ukuthi namhlanje ililanga langikhona leli. Ngitsho angiboni ngoba vele babhizi bona bacabanga ngento eziningi kakhulu ezenzakalayo lapha. Akulamali, abantwana baye ezikolo, abantwana bangamankazana abehlile ukuthola ngitsho amapads. So ilanga lanamhlanje yebo kambi liqakathekile kodwa laziwa ngubani? Yithi nje ababili abathathu.
Yiziphi ingxaki imampofu ezihlangana lomntwana oyinkazana eZimbabwe?
Umntwana oyinkazana uthele luphlupu lapha kweZimbabwe. Okwakuqala nje ngiwona lawa amaphedi esikhuluma ngawo. Futhi umntwana nxa esefikile esikhathini sokuthomba sokumele kukhitshwe izimali kuyethengwa lawo maphedi. Engikunazelelayo ukuthi abadala abanayo imali lezo. Njalo lo mntwana oyinkazana akula lutho angalenza ngaphandle kokuthi acina asebenzisa izigciko ezingahlanzekanga. Okwesibili khonokho ukuthi abantwana abangamantombazana bayasetshenziswa ngabazali kumbe isigaba. Khathesi kulendlala kulayo yonke into izimali azibonakali. Uthole umzali esesiyakwendisa umntwana oyinkazana esinothini esenzela ukuthola ini ethola ukudla. Ama-marriages ama-young marriages ahlupha abantwana abangamankazana. Okunye sinanzelela ukuthi abantu abangamankazana bacina sebengena esingathi kuthiwa i-prostitution ukuze benelise ukuthi badingele imuli yakibo ukudla.
Alo ke ngonkosazana Linda Mpofu olwela amalungelo abesifazane ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Iziphathamandla labasekeli bebandla le-People's Democratic Party, i-PDP, elikhokhelwa umnumzana Tendai Biti, babikwa sebexexebuka kuleli bandla besiya kubandla le-Zimbabwe People First elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru. Ngempela sonto kubikwa amalunga esigaba seMathebeleland North amanengi echiye ibandla le-PDP ngobunengi. Omunye othiwa ulakho ukusuka kuleli bandla umnumzana Sams Pepa Nkomo, umsekeli kamongameli we-PDP, okuthiwa uthenjiswe ukuba umsekeli kankosikazi Joyce Mujuru. Kodwa uSiphepha Nkomo utshele iStudio 7 ukuthi okakathesi kangeke yakhuluma okuningi ngalolu daba, kodwa kuza kuba lo mhlangano lentatheli zindaba ngolwesine lapho azazisa khona ngelakusasa lakhe kwezombusazwe. Kodwa ke isikhulumeli sakhe umnumzana Edwin Ndlovu utshele iStudio 7 ukuthi balembiko yokuthi ibandla leZimbabwe People First lihuga amalunga ibandla labo ngezikhundla. Siqale sambuza ukuthi kanti vele kuhamba njani.
Kukhanya kulodaba olunjalo lathi siluzwa amafungahunga ukuthi kakhulu amalunga ethu eMathebeleland North baphumile ke lemaphepheni esithi bona ke sebesajoyina umduru, kodwa ke kuyinto nje engani iyasidanisa kakhulu.
Inkulumo ebelilazo isikhathi sonke lesi esokusebenzelana zihamba njani?
Inkulumo beziqhuba sibili, kodwa ke kukhanya ke ibandla likamduru leli iZim People First njengabantu abasuka kuZanu PF iDNA yeZanu kukhanya ngani lokhu ikhona kibo. Siyathi siphuma emhlangano official kunegotiatwa bese befonela ke amalunga ethu munye ngamunye ukuthi babuye bazobajoyina yikho sebekwenza. So sikhangelele ukuthi kungenzakala ke bahambe laba bemathinota abaphuma emaphepheni ethi bafuna ukuhamba. Sikhangelele ukuthi ngolwesine bangabikela umhlaba, bangabikela ibandla ukuthi sebehamba, ngoba sikhangelele ukuthi sibe lama-toxic azaba khona kusasa. Yiyo-ke azathi ukuthi kuhamba njani. Kuyadanisa kakhulu ukuthi-ke abantu bathenjiswa izikhundla zamanga esikwaziyo ukuthi kazikho, ngoba lalo phela ibandla leli likam mjuru silabantu wabula muto hatwa wenu zabuyu zokuba yilokho wenu zabuyu zokuba yilokho baba ropa ngezwizi nje njengabantwana ke manje ke kuyadanisa kwa labo ukhanya ngani bayakuvuma khona lokho kodwa sina njenge-TDP sizaqhubeka silibandla lezombusazwe sizaqhubeka ke singabantu silungiselela ukhetho ke kodwa ke sidanisa kwena laba de sithi sisebenzelana labo ke abe people first indlela ke abafuna ukusebenza ngayo ukuthi babebuya ke bezophotha kamalunga kithi kulokuthi bephotha kwezanu PF lapha abasuka khona abaphotshi kuyise lo nina wezanu kodwa babuya bezophotha kithi yadanisa kakhulu lokho
balandaba elibandla lenu lodwa yini kumbe lamanye amabandla afana labo MDC
balanda bethu ngoba thina bese singani sisebenzelana ndawonye kudala saqalisa ke inkulumo lezo ngalinanzelela ke kuma rallies zabo kumbe kunhlelo zabo i-senior leadership yethu ihamba ke siyakibo leadership ke njengomongameli webandla utenda ibithi kumbe umsekeli wakhe uStepha Nkomo bebehamba ke bengena yena leyo mhlangano ke bencedisana ku-country sisebenzelana lapho kodwa ke lapho esiqalise khona ungani siyamangala nxa silezethu inhlelo ezinkulu bebethumela ke abantu abakuprovince abantu abakuma-district okuthi bekuvele khaya nje ukuthi kawala nhlonipho lokhe belengqondweni lezana uPF lapho abasuka khona.
Hello ke ngumnomsana Edwin Ndlovu isikhulumeli sikamsekeli kamongameli webandla le People's Democratic Party ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekwabulawayo. Inhlanganiso emela izisebenzi ezithi-ZCTU ithi ibhekana lodubo olukhulu lokwehluleka kwamabhizimusi labaqatshi ukubhadala izimali enhlanganisweni ezimela izisebenzi osokuphazamisa inhlelo zayo zokulwela ilungelo lezisebenzi. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eHarare.
Unobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi lolu daba luyabakhathaza kakhulu ngoba luqhubeka luqhela njalo luphazamisa umsebenzi wabo lowama-union.
Ludubo olukhulu kumangalisayo ke inhlanganiso zethu zingasakwanisi ukusebenza kakuhle, asisakwanisi ukwenza inhlelo okufanele sizenze.
Umoyo uthi ama-union amaningi agcine engasatholanga ilungelo lokuphatheka ngokuzwayo emhlanganweni omkhulu we-ZCTU owenziwa kanye phakathi kweminyaka emihlanu owenzelwe eHarare lonyaka wokukhetha inkokheli zalinhlanganiso.
Kungayisiko ukuthi kasoma members ethu yimemba kodwa nje nxa ungabhadali usuka ulahlekelwe ngelinye ilungelo, lilungelo lokuvota.
Umnumzana Sylvester Mshayike okhokela inhlanganiso ye-Mine Workers Union of Zimbabwe uthi la mabhizimusi amakhulu afana labaqhuba imisebenzi yezemigodi abalezisebenzi ezimelwa inhlanganiso yakhe labo baludubo besehluleka ukubhadala.
Ama-statistics atshengisela ukuthi ama-unions amaningi sehluleka ngaba ama-mines ka-remit meaning about 50% of the mines are in bad standing kabala mali kutsho ukuthi ama-companies are not remitting. Okuhluphayo ukuthi iyavula namhla 3 months on the line seyifile.
Uhulumende uthi lwemizamo yokulungisisa udaba oluzenza ukuba abagebha bezimele amakorokoza besebenze ngokusemthethweni kodwa uMshayike uthi kukhanya kungakacaceki kangako ngendlela abangasebenza ngayo engaphathisa umnotho.
Angiboni ukuthi bazangena bazafomalayizwa kumbe bangene elenake streamline mining ngoba kukhanya ngani ukuthi abakhokheli bafuna ukuthi amakorokoza ahlale enje. Kunzima ukuthi angene ema-union ndiyabona kule zinto ezimbili bayama njengama-employers bayama njengama-employees.
Ukubhidlika komnotho okuqhubekela phambili kubangela ukuvalwa kwamafekithali lokugonyulwa kwezisebenzi emsebenzini kutshiya lawo amalutshana amabhizimusi alokho esebenza esadalala ukuba eqhubekele phambili esebenza ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwamasakhulayo lwe The Connection sixoxa ngelanga lokulondolozwa kwamalungelo amantombazana ele International Day of the Girl Child elinanzwa emhlabeni wonke jikelele. Lithini ngalokhu? thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Singakangena esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Omele ibandla lama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli wele Melika uDonald Trump uqhubeka exabana hathi lakancinyane laye kuphela owama-Democrats uHillary Clinton kodwa labebandleni lakhe. Uhulumende usekhuthaze uZulu ukuthi abekezele ngesikhathi elungisisa udaba lokusilela kwamafutha ezimota okuthiwa sekuqala elizweni jikelele. Usibalukhulu ogatsha lukahulumende olubona ngamandla lamafutha ezimota umnumzana Patson Biriri utshele iphephandaba leThe Herald ukuthi uhulumende uphakathi kokubuthanisa imali yokuthenga amafutha la, ngakho kumele uZulu engabi lokwesaba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ingcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Busisa Moyo okhokhela njalo inhlanganiso yabo somabhizimusi ye-Confederation of Zimbabwe Industries.
Yeah, if you are listening to the call, ingani sihlupha kodwa uhulumende uyasitshela ukuthi baza kwenelisa ukuthi bakulungise lesikhathi, kodwa thina njengamabhizinisi into eqakathekileyo ukusebenza kwethu isebenzisa ama-factory ethu amanye asebenzisa amafutha lawa i-fuel izimota nxa sesilungise izinto esizilungisakayo kuma-factory ethu lawa izamele zithwale ngezimota lezi ezisebenzisa yona i-fuel yona le.
Kunjani kwakathesi nxa kuthiwa vele indlutshwana sokulama-line yindlani esasiwabona kudala?
Hayi, akabikhona kwakathesisiyasebenza kuhle, atholakala afika kuyona ukushoda kwawo kiza kukhulunywa nje.
Ngokuzwa kwakho kuthiwa kuyini okungaba kuzabangela ukuthi ishode ifuel?
Indaba leyo yokushoda kwezimali ezokubhabhathela phandle kukhanya kuyahlupha. Imali yokubhadala xa sibe nhlawulo kumele zibhadele phandle elize kule mdlaka ebe yama-Moscow account. Imali yezishoda lapha seyikhathazeka.
Manje imbiko yona le esiyizwayo ukubana i-fuel izashota ayisoze na ibangele ukuthi abantu benze lokwana okuthiwa ngesilungu i-panic buying, ukuthenga befaka ezindlini?
Ingayenzakala nxa uhulumende engangenelanga akulungise masinyaza.
Ubona ungani uhulumende uzenelisa na ukuthi abone ukuthi kayipheli ifuel?
Ngibona ngani bazimisele ukuzama, kodwa sizabona ukuthi siphetha ngani sikhangele.
Siyabona ukubana sikhuluma nje kungani uhulumende olohlupho lokubhadala izisebenzi zakhe. Okubhadalela ifuel uzakukwanisa?
Hayi, into ekhona yokuthi ifuel ibhadalwa ngingathi ukusebenza kwama-business akufanani lokupolisa isisebenzi, ngoba imali ikhona elizweni. Nxa umuntu efuna ukuthenga i-fuel kumele ayithole. Amakhampani la asebenza kwe-fuel yiwo kumele ayenelise ukuthi bawancedise ukuthi abhadalele inhlawulo ekumele zibhadalele phansi.
Yona intengo ke injani kwakathesi njengoba siyazi kwamanye amazwe okufana langapha kwele Melika iyakuyehle khona? Kunjani ekhaya?
Hayi, lokhu ikhona phana iphezulu iyazidurela.
Lo ke ngumnumzana Busisa Moyo ingcwethe ecubungula ezenotho njalo ekhokhela inhlanganiso yabo somabhizimusi ye-Confederation of Zimbabwe Industries. Ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekoBulawayo. Kwezemidlalo, abasekeli beqembu lenguqu le-Highlanders kwele South Africa sebesungule imikhosi yokuthakazelela iminyaka engamachumi ayisithiyagalombili leli qembu libunjiwe. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele South Africa.
Highlanders ibhoso itshilamoya esigodlweni koBulawayo, komntanami wendele ngaphi, komfazi utshaya indoda, kwesikamzilikazi kamachobana kukhona iqembu lenguqu, ithimu yezwe lonke. abalaziyo bathi iHighlanders ibhoso ngenkani uMantengwane odla ngombala omnyama lomhlophe. Ngomnyaka 1926 kulapho lasungulwa khona leli qembu lodumo babetha libulawe bezizwe sali sizwe sikamthakazi sathayiso.
Lo msekeli weBhoso uVictress Matutu ehaya mahlolanyama egigini liqhutshelwe Johannesburg kuhaleliselwa iChilamoya ngokufikisa iminyaka engamachumi esishiyagalolunye izelwe. Umgcinisihlalo wequla labasekeli beHighlanders kwele South Africa uDaniel Molokele uthi baziqhenya ngaleli qembu.
NjengeZimbabwe njengesizwe futhi siyakwazi ukuthi iBhoso yiyo iqembu eliphezulu kulamanye amaqembu ikakhulu masi siya ngobudala, kodwa iqembu futhi elisebenze kakhulu liwina amakhapu amaningi lidlala ibhora elihlele imalisayo layenza ama-soccer stars amaningi adumileyo ikakhulu umdlali odumile kulabo bonke lapha eZimbabwe kuthiwa nguPeter Ndlovu uvela kuHighlanders.
Emkhosini wokuthakazelela ilanga lokuzalwa kweBhoso leli bekulabaculi abasekeli kanye labahlonitshwa abagoqela umkhokheli webandla lezaphu uMnumzana Dumiso Dabengwa. Lokhu ke kwenze uGezekile Mkhwebu onguye okhokhela ukuqoqwa kwemikhosi yalonyaka waveza elomhlathi.
Enje ngiyajabula kakhulu ekutheni aluba bekungaqhubeka kwenze nje ngoba sonke zalelwe kuHighlanders athina abanye asijoyinanga iHighlanders sazalelwa kuyisegazini and le themba bonke laba bantu embabone lapha asikuthi bayijoyinile abantu bonke lapha ukuthi iHighlanders vele kubo.
Abasekeli beHighlanders abathokoze kakhulu ngemikhosi yokusekela leli qembu kugoqela lalo ozibiza ngelikamfo kaMalinga bathi kibo ukusekela iBhoso sekuyingxenye yesiko.
IHighlanders of course thina sinasokukanye of course bakithi ngoba thina singabantu abangaphansi kobukhosi. Ngakho uma sibuka iHighlanders sekuyilokho esisele sinakho esibuka ukuthi uma ungathi ukushaba leli iHighlanders ngingasho ukuthi isizwe sikamthakazi isizwe samaNdebele sokufika ekupheleni kwaso.
UMnumzana Molokele uthi asebekwenzele iBhoso njengenhlanganiso yabasekeli kwele South Africa kugoqela ukuthengela umqeqeshi waleli qembu imota kanye lokuthenga izinto ezidingwa ngabadlali ekulungiseleleni imidlalo. Uthi njalo balezinye inhlelo zokudingela leli qembu imali ngokuthengisa izikipa, amakepesi, amakhadi okubalilunga lokunye. UNobhana Jikelelo inhlanganiso yabasekeli Khumbulani Moyo uthi likhuluphupha abalalo ngeqembu labo leli.
Main objective this is a chapter 8 with myself for 2026 iHighlander ibisikhonile ukuthi iwine iChampions League eAfrica yiyo iphupholethe likhulu ikwazi ukuyadlala kuWorld Football yama clubs nathi sibe nestar iliphupho elikhulu masingathola lona ngo 2026 celebrate 100 years njenge chapter siba happy.
Ukhumlani unxusa bonke abafuna ukuba ngamalunga enhlanganiso yabasekeli baleli qembu kwele South Africa ukuthi bathintane lenkokheli zayo ukuze amahlolanyama aqhubeke esenza imhlola.
Highlanders amahlolanyama inkunzi emidayidwa kade yayiziguqisa ezinye inkunzi kanti layo ngesinye isikhathi yaguqa inkunzi eBhonge National Sports Stadium
zasala 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Mhlapo.
Zayilandela eBabafuze emagumeni zafika yala njalo inkunzi eminyama yabhonga kwaze kwanyikinyeka impilo hospital. Highlanders amahlolanyama dlondlobalani njalo amahlolanyama lamhlanje lidlondlobale laze lachapha ungulu kudela lafika qathatha eBerea Park lathi halala Highlanders halala khula Chilamawa yodumo liyofakaza ibutho lenqama lithi lalikhona mhlazana iBhoso
halala Highlander halala. Hayi siyabonga Benedict Nhlapo. Singekehlukani wothi sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Umfundisi Patrick Mugadza weRemnant Church usayisicelo kumkhokheli weRoman Catholic Church uPapa uFrancis ekhuthaza ukuxotshwa kukamongameli Mugabe ebandleni leRoma. UZulu weZimbabwe usehlala evalweni esesabela ukuthi silela kwamafutha ezimoto kukhanya kungahlasela ilizwe nxa kungathathwanga amanyathelo kathesi. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngilijiya kuStudio 7 Live Talk igama nguChris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.